Yebo. Tswanga somuhle Zimbabwe muhle. Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumayikhove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le coronavirus kube COVID-19. Uma Sibanda uzasitshela okunengi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane. Samantha Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani siswami?
Hayi ngiyaphila ninjani?
Hayi siphilile. Sithintene udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okunengi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo ubona baphila njani?
Ya mina ngibona isituation imzima kakhulu ngoba sadaba nge-lockdown. I-lockdown iyi 21 days okwafuna ukuthi ngabe abantu balokudla. Of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo. Abanye ngamavendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla ngeday one. So kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla ebengaseli.
Samantha, isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi. Kunzima ukuthi baphile day to day. Ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair kufunakala umuntu ozabe pusha leyo wheelchair lokunye okuchiyeneyo. Njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa ngalomkhuhlane, bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga. Njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa ngalomkhuhlane.
Uzathola ukuthi abantu bakhubazekileyo balama problems wona lawa again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa. Sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashoda nje lasezibhedlela. So ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalona ukuthi izinto zangikhona zitholakale. Ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa. Kwakudura abantu abakhubazekileyo abanamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni. Hayi, asibo bantu esingathi bale mali kakhulu. So kusuka kuhluphe plus abanye basebenzisa izandla zabo ukuthi wonkhona nebhekoni environment njengomuntu engaboniwe kumele bangabambi ukuthi ebone ukuthi into yami ethile ingaphi. One ukuthi kumele ayiphushe, nxa eziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isurface yona le. So i-protective clothing yafunakala. Ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe, I think abantu abalama disabilities kumele bebuye ku-priority.
Yes, uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana ngaleli gciwane. Bona bathi baxoxisana ngoZulu jikelele besebenzisa indimi ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language. Ubona ngani kwanele na?
Ngibona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazama ukukwenza. Ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV. But into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angela amagetsi. So ukuthi bethole i-information yona le singaze siyifake kuma-TV la kuma-WhatsApp ubona ukuthi beyithole kungaba nzima.
Hayi, siyakuzwa siswami, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga Mike, ngiyabonga Zulu.
Hayi, mthwakazi omuhle, silugciba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection elapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini, ngalisoze liyenelise ukushayela incingo ngoba sisebenza sendlini. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwane lokwa lamhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.